inhlangano lena laba bantu abazibiza ngokuba ngama-concerned citizens, ngicabanga ukuthi ngokomthetho wezwe kuyabavumela ukuthi batshengisele kulomhlangano ozoba khona kusadak. Njalo uma bebafaka isicelo emapholiseni kuyikulandela umthetho wezwe kuqonde konke lokho. Kodwa ukuthi uMnangagwa nokazembe kazembe bethi kuza abantu bemzini, uma kade kungabantu bemzini bevakatshela abantu beZimbabwe, kuhle phela ukuthi abantu beZimbabwe behlangabeze abantu bemzini. Akukho kubi ngalokho. Yindlela abantu beZimbabwe abakhethe ukuhlangabeza ngayo abantu bemzini. Kodwa-ke esiza kubona kusenzakala ngoba vele lapha phansi emadrobheni la kumakhaya amanye sekufakiwe amasotsha, sekufakiwe abantu abazokwesabisa ukuthi abantu besabe ngisho ukuphuma ezindlini. Esikwaziyo ngezanu-PF yikuthi kwesinye isikhathi abantu bona laba esibabona begqoka amayunifomu amaphoyisa amasotsha kusuka kungebona mapholisa, abanye kusuka kungebona amasotsha, ngabantu babo ababagqokise lezo mpahla zamapholisa ukuthi bezokwethusela abantu. Yilokho kuzokwenzakala. Kodwa ngiyacabanga ukuthi abantu beZimbabwe sesifike isikhathi ukuthi sikwazi ukuthi izano ayisoze isiphe umbuso epleyitini njengokudla. Kufanele sisukume silwe, silwele okulungileyo, silelwe ukubuswa ngcono. Ngoba uma izano isithi ebantwini beZimbabwe imele intando yenene, isicelo esifana nalesi siyisicelo vele esisuka ebantwini okufanele sihlonitshwe, okufanele ukuthi nxa kade kunguhulumeni wabantu bekwazi ukubahlonipha abantu. Kodwa esikwaziyo njalo sokumele sikwazi yikuthi izano ayisoze isinikeze umbuso mahlayana. Utshintsho luza ngendlela eziningi. Singathi thina sifuna utshintsho kodwa siphinde sesabe ukuphalala kwegazi, futhi siyabe singakafiki ekuthenini siyalufuna lolo tshintsho. Siyaba sisaxoxa, siyabe sisadlala. Kodwa nxa ngabe kuwukuthi sifuna utshintsho ezweni lakithi, kufanele sisukume sibhekane nayo inyathi siyibambe ngempondo. Uma singakwenzanga lokho, akusoze kwenzeke lutho. Iqiniso nje yikuthi dadewethu, vele abantu bazobe betshaliwe ezitradeni kuphi lakuphi ukuthi bethusele abantu, ukuze phela izivakatshi zikaMnangagwa nokazembe kazembe zingaphazanyiswa. Kodwa yikho engikugcizelelayo ukuthi nxa lezi zivakatshi zingezabantu beZimbabwe, abantu beZimbabwe kulilungelo labo lokuthi bazikhethele ukuthi bazamukela kanjani.
Sikhulume labo abe-concerned citizens of Zimbabwe bathi bona lanxa bengaphiwanga imvumo balelungelo lokuthi batshengisele ngoba kukhona kusekelo sombuso, njalo bazaqhubeka benze njalo.
Into kumele siyazi singabantu beZimbabwe, lo mhlangano asiwomhlangano weZANU-PF, asiwomhlangano we-ruling party, asiwomhlangano wabantu beZimbabwe, umhlangano we-region. Kuhlangene amazwe eSADC angu-13. Lawa mazwe angahlangana noma yiliphi ilizwe, kuvumakele ukuthi abantu uma befuna ukuyademonstrate, ukuyakhuluma lama-leaders wabo ku-region, baye bayekhuluma nama-leaders wabo. I-demonstration lena akusikho ukuthi ngabantu beZimbabwe kuphela abangafuni ukuzodemonstrate kusadala. Uma kunabanye abantu mhlawumbe beSwazini benesikhalo ngohulumeni wabo befuna ukuletha umlayezo kubaholi beSadala, bavumele ukuthi beze. Isibonelo salokho engikukhulumayo, i-United Nations ihlala e-America, kuba nenhlangano eziningi eziyatshengisela kuma-leaders omhlaba uma behlangene. I-America ayilani labo bantu abaye betshengisela ngoba babe bengezange e-America. Ngalowo mzuzu leyo ndawo abahlangene khona ngumhlaba wonke, okwabo kuphela abangakwenza yikuthi babeluse laba abazobetshengisela ukuthi bengalimazi izakhiwo, bengalimazi impahla zabanye abantu kuphela, kodwa abavinjwa yikuthi batshengisele. Esilindeke ukuthi sikubone la yikuthi bona ama-leaders lawa azothini kuMnangagwa nokazembe kazembe uma sebebopha abantu, uma sebetshaya abantu, uma sebethosha abantu, uma sebebulala abantu. Kungumhlangano wabo owe-SADC, kungasiwomhlangano weZimbabwe. Sizwe ukuthi wona SADC uzothini, noma uzawuma labantu beZimbabwe abahlukunyeziweyo elithe lithumela ithimbaleni lizoqapha ukhetho. Ithimbaleni lafika lathi ukhetho lolu asilokhetho olukhululekileyo noma lizakuma nomnangagwa nokazembe kazembe. Yilokhu esizafuna ukuthi singabantu beZimbabwe sikubone.